Baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 4 kuMfumfu 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuke encema zibuye edrobheni loku improve i treating capacity yethu e Criterion Waterworks.
Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagetsi oye Water Energy Climate Industry Nexus Washing ungene kulanga lesibili namhlanje kobulawayo.
Honorable Thabetha Khumalo labanye bakhe kuthiwe sebengazihambela ngkhaya abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene ekhothi mhlakazibani kabasareport emapoliseni sokumele bazihambele ngkhaya sekungabantu asebekhululeki.
Umthethwandaba kamantshi ulahle icala ebelisetheswa umgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabetha Khumalo lamanye amalunga leli bandla ayisithupha. Woza Friday kulivikisi leqembu elicula umdumo kamasikandi likobulawayo elihamba ngegama lokuthi ojongokuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagetsi owe Water Energy Climate Industry Nexus Washing ungene kulanga lesibili lamhlanje. Lomhlangano owenzelwe kobulawayo unikeze izakhamizi ithuba lokukhulumisana labe council ngokuqhutshwa komsebenzi wamanzi lokuhlanzeka kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela loludaba ngocweleyo.
Umanjinela wedolobho lakobulawayo umnumzana Simela Dube uchasise kabanzi ngenhlelo abalazo emizameni yokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ngemva kokuthola uncedo lwemali ngabebhanga le-African Development Bank.
Sithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuke encema zibuye edrobheni loku improve i treating capacity yethu e Criterion Waterworks lokukhangela ispillage yamasewerage.
Obambele umeya wakobulawayo unkosikazi Lilian Mlilo uthi umhlangano uhambe kuhle njalo bazasebenza gadalala ekutholiseni ubulawayo amanzi ahlanzekileyo.
Izakhamuzi zitshengisele ukuthi ziyamthanda ubulawayo, sithi siza improve lapho ufuna ukuthi si improve khona.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubuke ubudlelwano obukhona phakathi kwekhansili lezakhamizi.
Luhlelo luhle okumele siqhubeke sihamba ngalo lolunyawo i-consultation yezakhamizi ukuthi labo befake i-input yabo. Actually they should take charge of their own destiny.
Umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi ikhansili isiqale ubudlelwano obuhle lezakhamizi.
Namhla siqalile ukuthi sizwisisane ubudlelwano obuhle obukhona phakathi kwe-local government lati zakhamuzi.
Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair unkosazana Stella Nkomo uthi ikhansili yedolobho lakobulawayo ithethe njalo isicoco salonyaka sombukiso weWashington 2019.
Njengabantu be-trade fair sihambahambile sikhangela imbukiso ekade imihle. Abantu abathethe isicoco esikuthi Washington 2019 overall best exhibitor yi-City of Bulawayo.
Umbukiso walonyaka oweWashington 2019 wenziwe ngosekelo lwemali evele ebhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe ugatsha lwezokulima abenhlanganiso e-United Nations Development Programs le-African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi lamandla kagetsi awelanga. ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili iziphathamandla zikahulumende ezisuka kungatsha ezehlukeneyo kanye lozulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namhla ulahle icala ebelisetheswa umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo. Lamanye amalunga lelibandla ayisithupha usithi uhulumende kalandelanga umthetho ekuchuchiseni loludaba. UNkosazana Khumalo labanye bakhe babotshwe ngenyanga kaNcwabakazi besetheswa icala lokudinda amanga okuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa waqilibezela kukhetho olwedluleyo. Kodwa uMantshi uMnumzana Tinashe Tashaya ulahlele licala namuhla wavumelana legqwetha labasolwayo ukuthi umchuchisi waletha loludaba imthethwandaba engalandelanga umthetho. Kodwa uthenxa uhulumende elesifiso sokuqhubeka ngaloludaba kumele alukhweze imthethwandaba kutsha ngendlela isemthethweni. Intathe yezindaba yethu uTaura Ishaba uxoxe lengcwethi legqwetha likaMakhumalo labanye bakhe uMnumzana Godfrey Nyoni.
Honorable Thabita Khumalo labanye bakhe kuthwe sebengazihambela ngkhaya abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene ekhoti mhlakazi bani kabasa report emapoliseni sokumele bazihambele ngkhaya sekungabantu asebekhululeki uma idale lifuna ukuthi babuye ekhoti bazayenza ukubathumela amasamanisi kungenxa yokuthi laba obachuchisi bathe sebecele imvumo yokuthi bachushise indaba le ngoba bathe beyiqala vele bebengala mvumo naleyanto manje ikwazi ukukhuluma ukuthi hayi kanti vele kwa vele beqaliselane bengala mvumo yangkona kwakumele bayidinge leyo mvumo bengakaqalisi. Lokhu bakwenza ngoba thina sesibisile sabatshengisa ukuthi kulomthetho uthi kumele libe le mvumo yokwenza lokhu. Yinkho sebesithi lapha lathi sesilohlupho sinikana isikhathi sidinga mvumo yangkona.
Lo Mnumzana Godfrey Nyoni igqwetha elimela umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo labanye bakhe ubexoxa lentathelo izindaba yeStudio 7 uTaura Ishaba ekobulawayo. Umsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati ukhuthaza isiko lokuhlanzeka esithi ingcekeza ilakho ukudala ukumemetheka kwemikhuhlane ngalesi sikhathi sezulu. UMnumzana Mohati utsho lokhu eseGwanda lamhlanje ngelanga lokunanza ukuhlanzeka elizweni emkhankasweni weNational Cleanup Campaign. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMohati ukhuthaze uzulu ukuba yamukele lo mkhankaso weNational Cleanup owasungulwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa esithi imikhuhlane ebalisa isihudo secholera letyphoid kanye loqhuqho imalaria ilakho ukuqhamuka lesi sikhathi sezulu xa izakhamizi zihlezi lapho kule ngcekeza.
Sithanda ukufundisa abantu bakithi ukuthi bona ingcekeza idoda esinto enhle isiphathele okuningi, isiphathele imikhuhlane eminingi.
UMohati uthi kuyadinga ukuthi kufakwe impompi zamanzi ezintsha eGwanda eside ezikhona kwamanje kazisahambelani lenani labantu asebehlala kule ndawo.
I-population isekhulile, so i-sewer system, le water reticulation systems asanelisi ukusevisa abantu abakhona. So into yakayimbakhuthaza singale ku-briefing ukuthi bona ngcono sithi overhaul yonke i-sewer reticulation system, le water reticulation system, ukuthi sikwanise ukusevisa abantu bethu kuhle.
Umeya weGwanda uMnumzana Justin Majale uthi lanxa lomkhankaso lenjongo eqotho iningi labantu alibuyanga ngoba liphatheke emsebenzini yokuphandela imuli.
Campaign yona injongo yayo iright, kodwa ke obekudanisa namhla ukuthi abantu abaningi ababuyanga tu bavuka bezama ukuphandela abantwana lapha nalapha.
Izisebenzi zengathi ezijeneyo zikahulumende kanye labantwana besikolo bancedisane lo Mohati ukudobha ingcekeza phandle kwenkundla yephelandaba. Kusenjalo akubizwa kwezwayo lamhlanje enkundleni yephelandaba Stadium lapho abahlabeleli bomculo okholo abakuleli labeSouth Africa abazahlabelela uZulu emkhosini weGwanda International Gospel Music Festival oqala lamhlanje uphele ngesonto. Umhlabelelo odumileyo kule South Africa uSipho Makhabane ukhona layo kulo mkhosi oqoqwa minyaka yonke inzalo eGwanda engusomabhizimusi eGoli umnumzana Justice Maphosa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Isimo esibhedlela zikahulumende siqhubeka sisibi, odokotela labo besemba phansi besithi ababuyeli emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa. Namhlanje bangene umhlangano kodwa benqabe ukuxoxa lentathela izindaba ngawo besithi abakavumelani ukuthi kuthathwa nyathelo bani. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuthi odokotela bebutho abamele bancede ngezikhathi ezinje abakho ezibhedlela. Izigulane ziqhubeka ziswela usizo kuthi ezilenhlanhla ziyaqondana labodokotela abathe bahambela ezibhedlela. Esinye salezi zigulane unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi akulancedo abalutholayo kubodokotela ngoba bengekho ezibhedlela.
Uhulumende nxa ibona ama-doctors elekhe siyaku-strike ngokuphela bathi thina abantu siyenzeni, khathesi siyagula, kuyebe kulabanye abantu abayenza ama-accidents. So lapha kusokumele ukuthi ilizwe lonke phela selitshabalala ngoba nanku asilancedo esilutholayo ngoba impilo yethu isezandleni zamadokotela. Uhulumende laye uthule, singazi ukuthi uthulele ukuthi uyalungisa yini, kodwa ngabe uyalungisa ngayo uyakhuluma phela ebantwini ukuthi sibone update ukuthi uyabe mengapi.
Unkosikazi Sandile Ndlovu ongumongikazi uthi ngabe kuzanywa amanye amacebo ngoba umumo osezibhedlela unzima.
Situation esezibhedlela hayi ayenzi sibini, ngaba sizamele okungcono ngoba ukuthi ufike uthole udokotela engekho kulabo nesi bodwa ukuze udingiselwe ukuthi uyenzeni wena u-due for i-operation, hayi kunzima sibini. Ngawo uhulumende angangenela ebangezelele kumbe imali leyo kumbe kuyini abakufunayo okunye ukuthi kube ngani kuyatshintsha ngoba hayi sesingapheli ukufa sibili.
Unkosikazi Thendai Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi uhulumende akabe lozwelo alungisise lolu daba ngokuphangisa.
Aluba ngawo uhulumende uyasizwela alungisise indaba lezabodokotela ngoba ngabanye abantu abaqakathekileyo kuzulu wonke, ikakhulu mina kimi kinje ngiphatheke kubi ngoba ngiye esibhedlela kuthiwa kuthiwa kula dokotela bese ngiphoqekile ukuthi ngihambe ngiyedingani u-private doctor. Kodwa ngathesa imali yokuthi alesi ngithi nzama ngiyezithengela lokho kudla okunye okufunakalayo nje bakuthiwa khona i-medication le ngiyithethe ifuna ukuthi udle, ngizakudla ndiwami sendithethe imali yonke ngihamba ngayantshintsha i-forex ngapha kangiyiholi le-forex yakhona.
Iningi labantu lithi isimo esisezibhedlela sizwisa ubuhlungu bethi sokudala ukuthi basebenzise imali eziningi abangaziholiyo ukuyadinga usizo lokwelatshwa kubodokotela abazimeleyo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Life Talk namuhla sicubungula ubunzima obubhekane labantu ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabodokotela. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ingxoxo mpikiswano eqoqwe ngabe Studio 7 bemanyene labe Media Center eHarare izolo eyokuhlaziya isimo esiselizweni iveze ukuba umomo uzaqhubeka usiba mubi elizweni nxa amabandla ezombusazwe engabe elokhe edonselana. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ekhuluma kulumbuthano omsekeli kamgcinisalo webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Job Skhala uthe udlame olukhona kwezombusazwe eZimbabwe alusoze lwafa lwaphela nxa abenhlangothi zonke zempilo okugoqela uhulumende lamabandla ezombusazwe bengazinikelanga ukuhlalisana phansi badinga indlela zokuqeda inkinga ilizwe libhekane lazo. Omunye wabasha abakade bekhona embuthaneni wayizolo umnumzana Leopold Munende uthi okwenzakalayo ukuthi umongameli Mnangagwa usungula uhlelo lokukhulumisana lamanye amabandla aphikisayo eshiya phandle ibandla leMDC akusoze kwalungisa isimo eZimbabwe.
IZimbabwe ilokhu idlalisa isikhathi ikhuluma nge-dialogue, abe opposition bekhuluma nge-legitimacy, ababusayo bekhuluma ngama-sanctions. Mbona ingani ukuthi lizwe leli liye phambili? I-MDC yona sokufuze ivume ukuthi udaba lwayo lolu olwe-legitimacy akula muntu olulalelayo. Yena uhulumende okhokhelwa yiZANU-PF naye sokufuze evume ukuthi MDC ayibuyi ku-dialogue yayo. So kungangcono ephuse ezame ngazo zonke indlela ukuthi ilizwe leli libe ngcono. Sebebonana ngo-2023 i-dialogue le ayenzayo namabandla la amancane lawo aphikisayo alincedi.
Okunye okuphathwe kabanzi embuthanweni wayizolo umbiko wethulwe ngumnangagwa owe-State of the Nation address sona ngolwesibili lapho anxusa amabandla wonke ukuthi akhulumisane kuhlelo lwe-Pollard. Okusekelwe ngumahomva othi kuveza sobala ukuthi uhulumeni kamnangagwa uyazazi inhlupho ezibhekane lozulu njalo usemizameni yokuzilungisisa.
Lokhu akukhulumileyo singathi thina kukhomba esithi ngesikhiwa yipolisi ukuthi kuyatshengisela ukuthi uhulumende uyananzelela ukuthi abantu kulokuhawu lokukhona njalo kufuze kulungisiswe.
Kodwa umnumzana Thomas Shoko omunye wabakade bekulumbuthano uthe inhlupho ezisezweni azilani lezombusazwe kodwa zimangelwa inkohlakalo esibulele isimo somnotho.
Hayi, mina ubona kwami angiboni ukuthi ipolitics yizo ezingathi zibangela ukubhidlika kwenotho. Into esibulele ilizwe kakhulu yi-corruption.
Iningi labakade bekulumbuthano owenzelwe ehoteleni eMonomoto Park Crown Plaza eHarare ivumelene ukuthi kumele kudingwe amacebo okulungisisa inkinga yeZimbabwe elibhekane lazo. Abebandla liphikisa leMDC bekhangele phambili hathi ukube belokhu bekhala ngokuqila ukukhetho lwanyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson
Pepe.
Owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko walile ukupha umthethwandaba amaphepha endlu yakhe kumbe ama-title deeds izolo ngoba isithi wesaba ukuthi uhulumende ulakho ukumthathela lindlu. Umphoko ubecele umthethwandaba ukubuyiselwa incwadi yakhe yokuhambisa ye-passport ukuze aye kwele-South Africa. Kodwa umtshutshisi uthe nxa efuna lokho kumele alethe incwadi zendlu ukwenzela ukuthi uhulumende abe leqiniso lokuthi kajonganga ukubalekela icala lenkohlakalo aletheswayo. Kodwa umnumzana Mphoko uthe kungcono uhulumende azihlalele le-passport leyo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe legqwetha likamnumzana Mphoko, umnumzana Zibusiso Ncube.
I-passport ivela ntinge yabo bengazigcinela. I-attitude ka-client bengazigcinela i-passport anti ivele ngeyabo, kodwa ama-title deeds akhe hayi cha ngeke bathinte ngeke babambe.
Nxa kuyikuthi ngempela umphoko kukhona okuqakathekileyo afuna ukukulanda kwele South Africa, kuyini okwehlulayo ukuthi abambise umthethwandaba amaphepha endlu yakhe okwesikhatshana?
Abantu laba bengacina bethethe indlu yakhe. Akula kuthembana ake ngikufaye ngaleyo ndlela, akula kuthembana. Ngakho akafisi baba umphoko ubana la abantu bebe le access to ama-title deeds.
Akhona yini igqwetha amanyathelo elizawathatha mhlawumbe ukuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu o-High Court?
Hayi, ukuthi basincitshe i-passport akulaa ndaba lokhuyana. Besivele sikukhangele ukuthi bazasincitsha. Ngakho ekusincitsheni kwabo vele awulanto esimangalisileyo. So sizalinda thina ukuthi siyenze i-trial kuphela siqede ngayo indaba yakhona. Ukuthi umuntu acabangele ukuthi kube lo muntu ocabangele ukuthi baba umphoko uzabalekela icala, angazi lo muntu abecabanga njani ngoba ubaba umphoko ukhona aphelizweni 3 months. Lokhe reporter le emapholiseni 3 months indaba lokhe yangenayo lokhe ule form 242 ola docket asikaphiwa le trial date. Ngintshola namhlanje asiphiwa nga trial date, awula maphepha esiwaphiweyo. Thina si ready for i-trial anytime angasinamaphepha siyangena senze i-trial.
Lo mnumzana Zibusiso Ncube igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko uxoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ikhomishini yebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC ithi silobalani izivumelwano lengatsha zikahulumende ezithile ezigoqela iReserve Bank of Zimbabwe leZimbabwe Revenue Authority ZIMRA ukuphathisana kulomsebenzi. Ezinye ingatsha ezikulesi sivumelwano ngeze National Prosecuting Authority, Auditor General, University of Zimbabwe, Immigration Department, Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, le Ezekiel Kuti University. Lokho kwenzakala iZAC isithi sithole impahla ezibiza izigidi ezilikhulu zamadola i-$100 million ezithathelwe abazithola ngenkohlakalo. Ukuze sicubungule lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ukuthi kambe linyathelo elihle na leli elithethwe yiZAC.
Ye, khona kuyinto enhle ukuthi vele indaba ye-corruption ibanjiswane. Ngoba kwamaqhina umuntu oyedwa ngeke asukume alwe le-corruption, especially eZimbabwe nge-level lapha esikhona. But what remains important ukuthi oqhakathekileyo ukuthi ingatsha lezo ezifakwayo ukuthi zibambane leZAC, zona vele indaba ye-corruption phakathi kwazo bona baqale bayibamba njani. Balama-policies anjani nge-corruption bona phakathi kuqala bengakabambani leZAC. Ngoba iZAC izakhudulana labantu abavele beyibo abale-corruption, ize fihle i-corruption yalabo, igijimisa i-corruption yabanye. Asingeke sikhulume ngeZimra, ifile imali iZimra every month, every day kubotshwa abantu beZimra nge-corruption. Aziqale zena lezo ngatsha ziklinwe zona.
Sizwile njalo iZAC isithi isithole imali edlula i-$100 million.
Layo iZAC kulabantu abanye abaphumayo. Sike sezwa abanye babo sebethintwa futhi ngendaba ze-corruption, kuyibo kumele belwisane le-corruption. And futhi siyayibona iZAC nanoma bengafuni ukuphumela egcekeni, bakhona abantu abaziwayo kumele ukuthi izinto ze-corruption ngase zibabambile. Kodwa lokho bebacweza, lokho bebacweza bengafuni ukuba ukungena kubo. So kunzima ukuthi siyithembe ngento eyikhulumayo kuphela iZAC ingasifakelanga sibili ilezi nsuku eZimbabwe zithi ngama-villages egcekeni ukuthi nazi into esizibambileyo. Lokho sikuthethe kuzibani sesimenze so, lokho sikuthethe kuzibani sokwenze so. Mhlawumbe imali ye-corruption edliwayo eZimbabwe lingaba lama-report aphumayo kuma-non-governmental organization, you would be shocked ukuthi we are talking of ama-billions of dollars anyamalala through corruption eZimbabwe. So yena le abathi bayirecovile i-teaspoon nje emalini esicaba ekumele ukuthi ngase besitela ngayo njengeZAC. Ngoba i-corruption eZimbabwe ikuzingela iphezulu kakhulu eliyethusayo. So kabafakela ama-villages acacayo, nansi iphume kubani usiyenzwe so, nansi iphume kubani usiyenzwe so. Ngoba lokhu kuyakuyikhuluma nje ukuthi sicabanga ukuthi balamazinyo kanti akulanto abayiyenzayo.
Lo ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu sixoxela eseGwanda. Wezemidlalo iqembu lenguqu elebulawayo City linqobe ele Talent Vision nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni yeluveve kobulawayo namhlanje emini. Amaqembu la alwisa ukungena esigabeni saphezulu esePremier Soccer League ngomnyaka ozayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafana bebulawayo City bathuthukise amathuba abo awokuphanga babuyele bayedlala kwisigaba seCastlelaga Premier Soccer League ngokunqoba abakwenze namhla, ngoba impumela yomdlalo wanamhla ibachiye bethiwa ngemiklomelo emithathu kuphela liqembu elihlezi phezu kwengalane eleTalent Vision. Ohlohlele iqembu lebulawayo City ngumelikhaya moyo ngehlandla lesibili lomdlalo. Iqembu leTalent Vision lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo ngamashumi amahlanu lambili, ikanti lebulawayo City lihlezi endaweni yesibili lilemiklomelo ngamashumi amane lathoba munemunye. Phezu kwalokho iqembu leTalent Vision selidlale imidlalo engamashumi amabili lantathu, kuthi elebulawayo City selidlale engamashumi amabili lambili. Kodwa umqeqeshi webulawayo City uTry Ncube uthi ukudlala imidlalo emilutshwana yakubabeki esimeni esingcono kule qembu leTalent Vision.
Ya impumela leyi itsho ukuthi is game on, kodwa bona bavele baphambili ngoba le game in hand leyi asikayidlali, sithi singakayidlali njalo bayalidala nge-goal difference. So okwakathesi siyazi ukuthi umsebenzi esilawo umkhulu kakhulu ngoba baqinile.
iqembu le-Talent Vision lidlale isikhathi eside lisilele ngomdlali oyedwa ngemva kokuba imvimbi uDouglas Sibanda itshengiswe ikhasi yelombala obomvu ngehlandla lakuqala lomdlalo. Loba kunjalo, umqeqeshi weqembu le-Talent Vision uMkhuphali Mazuku uthe kabasoze basebenzise lokhu njengencazelo eyokuba yikho benqotshiwe, njalo kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa.
Ayikho kwenza ukuthi irace ibe mnandi. Siyakujabulela khona lokhu ukuthi uyabe winile, uyabe wine kungasikuthi kulula kodwa ekuyine nzima okuyinto kwankhona. Asingeke sikhale ngosokwenzakele, kwenzakele.
Emdlalweni olandelwe yilo webulawayo City le-Talent Vision, iqembu leBhoso 90 elinqobe leBinga Pirates nge-3-1, njalo abahlohlele iqembu leBhoso nguDalubuhle Dlodlo, yena ohlohle kabili kanye loDominique Jaricha. Kweminye imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 ezadlalwa kusasa ngomgqibelo, iqembu leIndlovu yanyathela elizadlala leMossi Rovers ngaseKhumalo Barracks ngehola le-10 lambili emini, kuthi iqembu leToronto lizanqikelana lele-Arnel Movers ngehola lesithathu emini enkundleni efanayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Yabonke kuhlelo Waza Friday namhlanje. Wezra Chisa Spanda weStudio 7 uxoxa leqembu elicula umdumo kamaskandi likoBulawayo elihamba ngegama lokuthi Ojongokuhle, lona elimelwe nguVeki Themba Ndlovu.
Umdumo wabo masigandi udume kakhulu kwele Mzansi Afrika. Abafana bakuthi zethu nqana bo bathi ngeke basalele kulumculo. Bekthemba Ndlovu udabuka esilobela ehamba leqembu labo Jongokuhle.
Ojongokuhle kuliqembu elifonywe ngo-2016 amajaha amathathu. Agoqela mina lo okhuluma wabekuThemba Ndlovu, lo Bhamuza, omdumisi Nkala kanye lo Thiyambusho. Busahlangana nje amadoda la lawe amabili lawa edlala nje iziginci ezincane, umuye lo vele wasevele egoli umdumisi Nkala. Sahlangana nje lo Thiyambusho ko sabumba leli qembu sihlangene, lami nje ngisafunda nje udlala ubhesi kamasikandi.
Ezomculo bona baziqale bebancane becula isichathamiya, abanye bayithi imbube.
Sonke sozahlangana vele kuyichathamiya zodwa. So uMaskandi yena vele moya ngaphakathi kwami kakhulu. Ngingazi abanye labo kodwa labo sathi sihlangana nje into leyahle yahlangana vele kwaba into eyi-1 kwaba isitini lodaka. Wonke umuntu ekuthwabitha lokhu. Sithi masibambisana sithi sizwe into yankona iyavuma. Sithi siyathi sizwe into yankona iyavuma. Kwavele kwasingena nje ngaphakathi sajayela ukwenza lokhu.
Ojongokuhle baledlala theli lodwa abalipheka ngomnyaka ka-2017 baliphakulela uZulu ngo-2018 lona ke liyachisa bakwethu.
I-album leli lilengoma ezingu-8 eletitle ye-album ethi Amahlolanyama, cause leli album salenza laba ngaphansi kwe-team yezwe lonke i-Highlander. Eyi-team esasazi ubana ithandwa ngabantu bonke, njengoba siphuze kuqala sesibona sasibona singemva kwesikhathi sasithi ungcono madoda sidlalele le-team yethu yezwe esiyithanda kangaka.
Isikhathi silomona sesidliwe ngumangoye. Uthini ke kubalaleli ungakahambi mfana kaNdlovu?
Sicela ngani ngasichaza ngalokho elilakho. Lathi sithuthukise indawo yakithi leyi. Indawo yakithi uMthwakazi. Sibambe lunye, sincedisane. Umculo wethu abakoBulawayo liyawuthola i-Art Gallery. Thina uyasithola kuFacebook. Umuntu ojonge ukuthi uzosithola kuFacebook. Siyabonga balaleli.
Ojonge kuhle baliphekela umculo kaMasikandi bekoBulawayo. Umculo osuthandwa ngabantu abaningi kulezi nsuku. Yibe besilabo kuhlelo Hoza. Hoza Friday. Yibe nempela sonto emnandi. Igama lami ngu Ezra Chisa Sibani.
Siyabonga Ezra olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.